Siyabonga Sandra lo Chris siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 ngonhlolanja 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voanews.com ngizaphinda njalo i website yethu www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lamhlanje besithengisela wobulawa yesinanga umkhosi welanga leValentine's Day obelesihloko sokuthi khona umuntu ngumuntu ngabantu. Sikhulumela ukukhokheli bethu ukuthi khona bangazicabanga libona bodwa kodwa banakanele ukuthi kulesizwe seZimbabwe esihluphekayo bengabe lokhu begabula bodwa besenza bechithiza inotho yelizwe.
Amalunga enhlanganiso yehoza atshengisela kobulawayo ekhonona ngokuthiyeneyo okugoqela ukungathembeki okwenzakala kuhulumende ngelanga lokunanza ilanga le-Valentine's Day.
Hlangene sonke sikwanile lo-president wethu uBatswangirai. Sikhuluma ngenduba yeseZimbabwe ezihlupha wendalo weZimbabwe. Sikhangele into yama-flag leyo ukuthi kulabo thuke mkhosi asebedilika ugovernment ekhangele. Kulabantu abafuna ukusukwazi ukukhuphulwa ngamanzi.
Uhulumende usetshayele ihlombe elenamibhiya lelezambia ngokuthembisa uxolo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga enhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eyehoza atshengisele kobulawayo lamuhla ikhonona ngokuthiyeneyo okugoqela ukwehluleka kukahulumende likamongameli Mugabe ukubhadalela inkulungwane zabantwana besikolo ngaphansi kohlelo lwakhe lwe-BIM. Amalunga enhlanganiso le abesola njalo kungethembeki okwenzakalayo kumakhampani kahulumende. Ihoza ithi amalunga ayo atshengisele kobulawayo abe inkulungwane eyodwa lamachumi amathathu njalo abethwele amaluba efunule izibomvu njengendlela yokunanza ilanga lezithandani iValentine's Day. Izolo amalunga ale inhlanganiso atshengisele njalo eHarare kwatshaywa amalunga ayo alichumi. Untungameli kwa Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sehoza uNkosazana Magodo ngamahlangu yena ochazisa okuningi ngokutshengisela kwabo lamhla kobulawayo.
Lamhlanje besithengisela wobulawayo sinanga umkhosi welanga leValentine's Day obelesihloko sokuthi khona umuntu ngumuntu ngabantu. Sikhulumela kubukhokheli bethu ukuthi khona bangazicabanga libona bodwa kodwa banakanele ukuthi kulesizwe seZimbabwe esihluphekayo bengabe lokhu begabula bodwa besenza bechithiza inotho yelizwe. Okwenzakele sithe sivuka lamhlanje ngo-8 wobulawayo bekugcwele amapholisa over 200 emgwaqweni. Amapholisa lawo ama konke amakhona kobulawayo. Athe imamakhona nakonke obulawayo sakhanya sesiswele ukuthi thina njengabantu sizaqalisela ngaphansi sesibuzivumelana namalunga ehozi ukuthi khona hayi befuna bengafuni amapholisa ayithanda engathandi sizaqalisa phambi kwawo. So islogan sasiqalisa sisenzilihle sathi slogan sathi sikhuluma la ngamapholisa athi khona hayi ngobuningi into ukuthi liyasitshaya kumbala isitshaya lisekele senzeni. Kodwa bazame ukusethisela nge-8 track ababuye bekuye bezama ukuthi basixoshe ngayo emgwaqweni zama. Bathe bebona ukuthi hayi silesibindi sizimisele sifunaukwenza basekela ke yikho ukuqalisa kwethu sihamba siyafika emhlahlandlela. Ukuba baningi kwamaphoyisa lokhu kwenze sithintshe amasu ethi strategy sethu sokuthi khona sibe lama-procession angu-11 sigcine sesile-3 ukuthi sibe ngamagrupu amaningi sinikane izivindi. Hhayi sanikane izivindi-ke sayafika emhlahlandlela saqeda ihola lonke process lokhu sisemhlahlandleni ngalo sikhuluma. Kodwa abakwenzileyo abasinqabele khona ukuthi singene sicele u-resident minister ukuthi sikhulume lawo sinike izikhala zethu ngoba bahle banqaba bavimba amasango angena emhlahlandlela senelesa ungena emhlahlandlela.
Kusitshele ezimqoka izikhalazo ebelingazo lamhla.
Isikhalo sokuqala ukuthi sibe lokudana kakhulukazi ukuthi wona uhulumende uthethe isu lokuthi wona esule asaspende i-BIM i-Basic Education Assistance Module eyencedisa kakhulu abantwana abaswelayo izintandane bayesulile lo nyaka. So ngangukuthi abantwana abaningi kwazaqoshwa esikole. Kusicaphule kakhulukazi lokhu ngoba thina sibone kulele phulo lelungelo lokuthi wona i-constitution ikhuluma ngokuthi uzaba le free primary education njalo wonke umntwana sonke isizalwane seZimbabwe engumntwana kumbe engumuntu omdala uzanika amathuba ukuthi afinyelele kwezemfundo kodwa bahle baqhasi ukusivale. So ngaleli violation ekhulu ekhona sithe sinike uhulumende ukuthi kodwa thina sithe singabantu abareasonable sinika up to 30 December 2014 ukuthi abone ukuthi yadinga imali uze wenze ukuthi ngo 2015 ngo January kungabe lamntwana ozaqxosha esikolo wonke umuntu enelise ukufinyelela imfundo okunye esikhulume ngakho sithe khona kulenkohlakali lokusibona abantu siyalamba elizweni kodwa abantu isikhathi singakhala public sector la private sector abantu bayazikholisa imali eziphezulu khona ngale bese uphumakala emanyuzi ekhona ukuthi ubani uyenze lokhu kodwa sibone ukuthi khona benzani mazamo wani ukuthi le mali edlalisekileyo yesizwe sezimbabwe kumele incedise isizwe sezimbabwe benza mzamo bani ukuthi bayithathe leyo mali sibarecommenda ukuthi bona le mali nxa sekhe bayithola kumele ibuyele ingene kwezemfundo lokunye futhi esikhala ngakho kakhulu ukuthi i-constitution lesilayo kayi-implement ingabilothuli lokhu ibekiwe kuthiwa ngo silokhu sithi ezimbabwe sile constitution ze-constitution kodwa ingasebenzeli yikho sibaphoqelele ukuthi i-constitution yelizwe kayisebenze ngoba siyakwazi nxa ingasebenza inkohlakalo lobudlwangudlwangu lokwephulwa kwamalungelo oluntu kungaba nganeno.